izinto ezenza ukuthi siphume ku-Commonwealth, ukuhlukuluzwa kwelungelo likaZulu, ama-property rights, ukuqili kukhetho, eziningi azikaguquki. Yize zihambelana lama-sanctions alakhulunywa ngama-American. Ikhombana ngathi nxa kungatshengisi ukuthi kunesifiso sikahulumende wethu ukuthi ngiguqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abangavumelana nama-British ukuthi sibele ku-Commonwealth.
Umbono weBhilitane uqakatheke kangakanani ekuthathweni kwesinqumo lesi?
Njengoba ibala lakhona lizikhulumela nje lithi British Commonwealth, kuthi imicabango yama-British iqakathekile. Ngibona ngathi engxenye kufanele kube le esingathi khona i-total consensus, i-resolution yakhona esingamanisikhonisenza ukuthi iZimbabwe ingene ibe lilunga. Nxakuze kukhona lokunjalo ama-British bekekhonona, angikho ukuthi amanye amalunga waba njengobemuda o-Nigeria kuyaba ngaze bakhalakhele. Ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-Commonwealth ngama-British nxakona bengavumelani, angiboni ukuthi uhulumende wethu uzangena.
Ezinye iindaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu, indaba zombuso kaZulu phakathi kokunye. Libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene ku-Commonwealth?
Akusoze kulungisiswa ngoba siyazi ukuthi nxa kukhangelane le mithetho enika uZulu uzibuse, uhulumeni wethu usuka asedo adonde imithetho eqondane lokhetho, imithetho eqondane le-information. Uhulumeni wethu uyahudula inyawo. Ngibona ngathi mina nxa lokho kungaguqulwanga, i-Commonwealth iyalibona nje njengokuthi uhulumeni wekhona ufuna nje ukuthi anciphise umbuso wakhe. Siyazi khathe iMozambique leNamibia bayakhalakhala bethi kuyongenela ukuthiza wezansi ukuthi amahungahunga na abe lokhu ebhotabhota amazwe azigombolelisileyo azekwenza ukuthi ukuba lelungu kwethu kuhluphe.